ubuhle ngokwenziwa yiZanu-PF. Abantu babecabanga ukuthi nxa kuphuma umgaba kungena uMnangagwa afuna kuzaba lobubelo. Bamuzwa ekhuluma uMnangagwa ekhuluma nge-Second Republic, ekhuluma ngelungelo loluntu, ekhuluma ngomnotho, ekhuluma ngakho konke okuhle. Abantu bathi hayi kuthi futhi sosiba lotshintsho. Kodwa-ke lokudana okukhulu ngoba okwenzakalayo njengamanje kubi, kungcolile, kudlula okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Yikho-ke njengabantwana beZimbabwe-ke sisebunzimeni, okumele ukuthi i-international community ingenele ibone ukuthi iyamisa ukugebenga lobo obenzakalayo elizweni.
Abakwamanye amazwe okhuluma ngabo laba i-international community Ndlovu bengangenela njani, baphathise njani?
Kule SADC, kule AU, kule United Nations, zinhlanganiso zikhangela ukubona ukuthi amalungelo abantu kayephulwa. Kumele bangenele iSADC imtshele kuhle uMnangagwa ukuthi akwenzaka kusikho, ingenele imise udlame lolo olukhona. Ngoba uhlupho esiba lalo ukuthi amazwe eSADC bayebe nalokho okuthiwa yi-solidarity, bevumelana, bevikelana entweni-ke ezimbi. Because sesifikile isikhathi sokuthi-ke oRamaphosa labanye bakhe kuSADC baphumele egcekeni. Nangoke bekhona eZimbabwe uRamaphosa wakubona kusenzakala, bebotshwa esikhulumeni sethu Jacob Mafume, bebotshwa labaningi, betholakala abantu ababulawayo emotshari. Isikhathi sokuthi bangenele kathesi bamtshele-ke uMnangagwa ukuthi akwenzaka sikho, akumelanga ephule ilungelo loluntu.
Lisalalo yini ithemba kunhlanganiso ezifana leSADC?
Kumele ithemba libe khona. iSADC kumele itshintshe indlela esebenza ngayo. iSADC akumelanga ivikele lamabandla okuthiwa ngama-liberation movement. Kumele isekele, ingenele, incedise kumalungelo oluntu kwiSADC region yonke. Kungakhathalekile ukuthi laba bantu ngabe bandla elinjani, kodwa kumele bangenele babone ukuthi ilungelo loluntu yilo liqakathekileyo. Ngaba lelungelo loluntu kutho ukuthi-ke lezomnotho lazo zizaqhubekela phambili, zi-improve ilizwe, linotha, abantu behlala kuhle. Yikho-ke kumele iSADC itshintshe indlela esebenza ngayo.